Siyabonga jonga lo Chris lichona njani emakhaya iyekudibana emsakazweni we-Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 8 ngonkwenkwezi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise-Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungami lenkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Indaba e-corruption ekhona lapha elizweni. Langokuba akwazi ukuthi usasa sizavuka sijani kundaba zepolitiki. Yizo izizathu ezinkulu ezenza ukuthi abantu bengafuni ukuthi babuyele ezimali zabo lapha eZimbabwe.
Incwadi kwezenoto zithi uhulumende kumele athathe amanyathelo okulungisisa umumo elizweni ukuze ahuge osomabhizimusi bakwamanye amazwe njengokuxwayisa kogatsha lweZimbabwe Investment Authority.
Sizahamba siye court sihambisa isithunzi samunicipality ngoba lokho abakwenzileyo kakhokho emthethweni, so sidinga singathi i-court order yokuthi bamiswe umsebenzi wabo abawenzayo nesikhathi zama-full council.
Inhlanganiso yezakhamizi eHarare Metropolitan Residence Forum ithi sizahambisa i-council yeChitungwiza emthethwandaba phezu kwenyathelo layo lokwalela izakhamizi ukungena emhlanganweni wayo wayizolo. Kuhlelo Woza Friday lamhlanje silomculi osakhulayo uLady P, yena olilunga leqembu elizibiza ngokuthi yiTribe Africa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Incwadi kwezenoto zithi uhulumende kumele athathe amanyathelo okulungisisa umumo elizweni ukuze ahuge osomabhizimusi bakwamanye amazwe njengokuxwayisa kogatsha lweZimbabwe Investment Authority edalele ePhalamende kuliviki. Umqondisi walolu gatsha umnumzana Richard Mbayiwa utshele ikomiti yePhalamende ekhangelanelo kuthengiselana lamanye amazwe ukuthi osomabhizimusi bakwamanye amazwe lokhe bengafuni ukuza eZimbabwe ngoba bengathakazeleli umumo okhona okubangelwa njalo ngumthetho we-indigenization. Imbiko le iza ibhanga elikhulu eleWorld Bank lisithi phakathi kwamazwe phosa ngamakhulu amabili 189 iZimbabwe ihlezi kunumber 171 nxa kukhangelwa amazwe athakazelelwa ngosomabhizimusi. Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwethi kwezenotho umnumzana Masimba kuchera.
Ukudonselana ukukhona ungaziseki kwemithetho e-indigenization. Indaba e-corruption ekhona lapha elizweni. Langokuba akwazi ukuthi kusasa sizavuka sijani kundaba zepolitiki. Yizo izizathu ezinkulu ezenza ukuthi abantu bengafuni ukuthi babuyele ezimali zabo lapha eZimbabwe. So uzabona ukuthi njengoba khathesi ungazwanani ukuthi umthetho we-indigenization uhambe kanjani, uloku kungacaci ukuthi i-politics ezeZimbabwe zihamba kanjani. Njalo kulokhu yi-corruption okuningi kakhulu lapha nxa ufuna ukuthi uvule ibhizinisi lakho. Ngokunjengana abantu yikho bengafuna ukuthi babuye lapha sikunumber 171.
I-IMF ithi uhulumende weZimbabwe sethethe amanyathelo ukuchasisa kuhle umthetho we-indigenization, kodwa i-World Bank ngakwelinye icele ithi osomabhizimusi abaningi lokhu bengafuni ukuza eZimbabwe ngenxa yalo mthetho. Ukubona njani lokho?
Ungakhangela into ekhona yikuthi uvula ibusiness lapha eZimbabwe uthatha isikhathi esiningi kakhulu ukwedlula amanye amazwe. Njalo xa ungavula ibusiness lakho lapha eZimbabwe uzabona ukuthi kunezinto eziningi ezingenza ukuthi ibusiness lakho lingahambi kahle. Sikhulume ngemithetho e-internationalization, sikhulume ngokuthi nxa kuwukuthi ufuna uvela kwamanye amazwe kumele ube ngumngane we-ZANU-PF kwezikhathini eziningi. So uzabona ukuthi into ezinjengalezo angeke zaphela ngokuphakumele sibili uve le ndlela ukuthi uhulumende azame ukuthi abone ukuthi nxa kuwukuthi umuntu ufuna ukuvula ibhizinisi lakhe ungathatha isikhathi esifitshane ukwedlula leso esithathwa khona nxa kuwukuthi umuntu wamanye amazwe ofuna ukuthi avule ibhizinisi lakhe lapha.
Umnumzana Masimba Kutshera ingcwethi kwezenotho sixoxela esesigodlweni iHarare. Inhlanganiso yezakhamizi zeHarare iHarare Metropolitan Residence Forum ithi sihambisa ikhansili yeshitunguiza emthethwandaba ngenyathelo layo lokwalela izakhamizi ukungena emhlanganweni wayo wayizolo. Yona imithetho yekhansili kubeka sobala ukuthi umuntu wonke uvunyelwe ukungena emhlanganweni enje. Kubika uMark Peter Ntambe.
Linhlanganiso emanyanisa inhlanganiso ezimela izakhamuzi zeHarare lendawo ezigombolozeleyo ezedlule eziyisikhombisa itshele intatheli izindaba eHarare namhlanje ukuba amalunga ayo atshaywe afuqwa aphinda alelwa ukungena kulo mhlangano izolo. Njalo intatheli izindaba uPhilimon Jambaya walimala waze wagijinyiselwa esibhedlela. Umqondisi weCombined Harare Residents Association uMnumzana Mfundo Mlilo uthi lokhu kube yikuphosiso okukhulu ukuthi sebethathela likhansili amanyathelo.
Okokuqala sibhalele uminister we-local government uDr. Chombo ukuthi abhale ugwalo ebhalela isitunguza municipality ukuthi kumele bayenze konke okusemandleni abo ukuze indawo laba abayenzela khona le mhlangano abantu kumbe ngathi uZulu bakwanise ukuthi bahambe bakwanise ukufinyelela balalele ingathi ingxoxo ziyabe zikhulunywa khonapho. Okwesibili sizahamba siye court sihambisa isithunguza municipality ngoba lokho abakwenzileyo kakhokho emthethweni. So sidinga singathi i-court order yokuthi bamiswe umsebenzi wabo abawenzayo nesikhathi zama-full council. Okwesithathu sibhalele upresident uMorgan Tsvangirai ngoba nguye okhokhela ngathi kumbe ngathi umeya wesithunguza uvela kubandla le-MDC. So zama ukuthi simbhalele ukuthi abone ukuthi angenza kule mzamo angayenza ukwenzela ukuthi lowo meya akwanise ukusebenza labantu.
Le khansili ibikwa isithi izakhamuzi zimele zazise kusesele sikhathi nxa zifuna ukuba zingene imihlangano enje ngoba kulokusilela kwendawo enelayo. Kodwa umlilo uthi lokhu yikwephula isahluko 87 somthetho we-Urban Councils Act othi imihlangano enje imele ivunyelwe ukuthi izakhamuzi zonke labezindaba bangene bekhululekile. Isiphathamandla se-Progressive Chitungiza Residence Association uMnumzana Admire Zaya uthi ikhansili le izama ukuvala ezinye izinto ezimele zenzakale efuna ukuzenza ezifana lokunikeza abantu ama-prepaid water meter zona izakhamize kumawadi onke zisala inyathelo elinje.
Iyo indaba abangafuniyo ukuthi sina sizwe beyiqoqa ngayo khona ngale makansini ngoba thina njengeza kabizi sithi hayi asifuni i-prepaid water meter. I-prepaid water meter sinehlanganiso yethu okuthiwa yi-AMREF emelela izakamizi zeHarare Metropolitan. Sibanjani labanye ama-residents ezweni sathi na i-prepaid water meter asifuni.
I-AMREF isole kakhulu ukungenela kwezixoxodo zebandla leZANU-PF ezazakalayo ezitshaye amalunga azo le ntatheli zaphinda zethusela izakhamuzi ezingafuna ukutshengisela phezu kwalinkhansili. Umqondisi weChitungwiza Residence Trust uMnumzana Mavela Sikhumalo uthi kukhanya umeya walikhansili uMnumzana Philip Mutoti engeselo amandla eselawulwa ngabanye abantu.
Is no longer in charge of the institution. Sesibona lapha ukuthi iZANU-PF party or component eku council kungani ukuthi yona iZanu PF ile minority ku council, because EMTC out of 25 ile 15 iZanu PF 10. Kodwa sesibona lapho ukuthi in terms of who is in control, sibona ukuthi abantu bezanu PF, those that are in council, are actually in control.
Le inhlanganiso ithi kayengezelelwe masinyane indawo yokwenzela imihlangano enje kuleli dolobha, njalo kuphinde kuthathwe amanyathelo okuvikela izakhamuzi ezifisa ukungena imihlangano yekhansilile. Njalo kukhuthazwe umnumzana Ignatius Chombo, umphathintambo wentuthuko yezabelo lamadolobha lomkhokheli we-MTCT umnumzana Morgan Tsvangirai, ukuba bekhulume belaye umeya weChitungwiza kulolu daba. Inhlanganiso yeHarare Metropolitan Residents Forum ilamalunga agoqela iChitungwiza Residents Trust, Chitungwiza is a Progressive Residents Association, Combined Harare Residents Association, Epworth Residents Development Association, Harare Residents Alliance, Norton Residents Association, Rua Kunye Lesumukai Rural Residents Association. Ngimele Studio 7 Harare, Ngumak Peter Ntambe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930 12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ikhansili yedolobho leHarare ithi sisungule imizamo yokwakha isithombe sikamuyi owayengumsekeli kamongameli umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo e-Africa Unity Square ngemva kwemizamo efanayo ehlulayo ngeminyaka edluleyo. Abalwela ilungelo loluntu kanye lesiphathamandla zamabandla ezombusazwe basola imizamo yokwakha isithombe lesi esakhiweni seKarigamombe eHarare, besithi kutshengisa ukungahloniphi imuli kamuyi kanye labantu beMathebeleland ngoba lindawo iphathelane lokuhlukuluzwa kwabo. Eminye imizamo yokwakha lesi sithombe emgwaqweni weJulius Nyerere Street yehlola ngomnyaka ka-2010. Isithombe lesi size sakhiwa koBulawayo ngomnyaka ka-2013. Onguye osungule lolu daba kukhansili yeHarare ngukhansila weGlenview umnumzana Tungamira Madzokere, ogcizelele ukuthi imisebenzi kamuyi iyancomeka, ngakho kufanele isithombe sakhe sakhiwe eHarare njengendlela yokumhlonipha. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele uCouncillor Peter Moyo weSouthaton eHarare ovumelane loCouncillor Madzokere.
Actually, focus mooted the idea ukuthi khona kube yenze chop-chop. So umuntu wonke ongukansela akula ophosileyo khona kokuthi khona akufanelanga kuyenze, but ama-officials ngathe wona ufuze kuhambe kuye kuma-committees. I-committee khona iyarecommenda ku-full council, so it's just a formality ukuthi khona kuyenze khonokho. So sifuna ukuthi khona i-statue ibe e-Africa in this space, ibe i-building ende, ngoba ubaba uNkomo ube ngubaba umuntu wonke, ube ngelandaba ukuthi khona lo muntu uvela ngathi yikho abantu yabe-MP ufather Zimbabwe umafukufuku. Baye ngelandaba nokuthi khona umuntu lovela amasinko ovela egwere uvela ngathi yena oyise umuntu wonke ngumntwana wehlabathi. Hathi lokhu esikubona yakatesi ukuthi khona abanye bayatetheseziyaye abanye abantu abavela kwezinye indawo ukuthi lo unje lo unje, abantu abasebephelelwe engqondweni abangafuni ukukhuluma into eze-development. Unkomo wafa ezabhanisa abantu wayengelandaba nomuntu, umuntu wayekhululekile, umuntu wayengafuni ama-bodyguards, umuntu wayezihambela engumuntu kaNkulunkulu uthanda umuntu wonke. So ama-local authorities wonke eZimbabwe kufuze bafake isintu kaNkomo are mtoko namaruwa district council kuze bafake isithu kateshi kaNkomo sizinandele khonokho ajaye sifundise khona uzayenza ukuthi khona nathi abakhulayo sibe nombono yena wayewubona yena loNkomo nayo angadaba efile kangaka.
Kuyini kathesi selizakwenza ukuthi uhlelo lolu luqhubekele phambili?
thina sesimelele ukuthi khona icommittee le ingahlala kuyona linyanga inyanga le ingakapheli thina hayi ukuthi ukubuya ukuthi khona njengehlalo yenza ukuthi khona into engakhulunywa ucommittee yabe izabuya kunje but sesikumelele njalo sizanika thina upan clark inyanga yokuthi khona kube leqiniso ukuthi khona isijection le isikhona abantu abafuna ukuncedisa ikansili kaningi abantu abangafuni ukuthi khona bancedise umdala wethu baningi okuthi khona asifuni ukuza indaba leyo ukuthi kuthiwa akunamali yebhajethi sokunjaninjani kena singa kukusa khonapho kobojulayi siyabe sesikhangelela ukuthi khona isiteshini sikamdala wethu siyabe sesibona sisigcenye ngakho siyabe sidala nxa sibona inkomo ekhona.
Ukansela Peter Moyo ngwe Southerton eHarare obexoxa icingweni lo sithandekile mhlanga we Studio 7. Ku Studio 7 Live Talk lamhlanje sikhangela imbiko ye Afrobarometer ethi umongameli Robert Mugabe uthakazelelwa ngabanengi elizweni. Kambe livumelana lakho na? Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silitinde ecingweni lingene kuhlelo. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende kwelebhilitane umnumzana David Cameron uthi uza kwethula amagama abantu abazabumba uhulumende wakhe ngemva kokunqoba kwebandla lakhe lama-conservatives ngesilinganiso ebesingakhangelelwanga esikhulu kakhulu kukhetho lwayizolo. Ugatsha lwezemithetho khonapha eMelika luthi solusungule ucwaningo lokwephulwa kwamalungelo oluntu kudaba lokufa konsundu wedolobheni leBaltimore uFred Gray ofele ezandleni zamapholisa okubangele ukutshengisela kwabantu elizweni lonke besola udlame lwamapholisa ikakhulu oluqondiswe kwabensundu. Umphathintambo obona ngezokulima umnumzana Joseph Made uthi umumo wendlala okhona elizweni okungani kuhle kwezulu kawukhombi ukuthi uhulumende enganquma ukuba ilizwe likusimo sengozi yendlala. Uhulumende lenhlanganiso eziphathisa ngokudla zithi ukungani kuhle kwezulu lonyaka kuzabangela ukuthi ilizwe lithole isivuno esiphansi kakhulu kula leso esithola ebesikhangelelwe. Ilizwe belikhangelele ukuthola isifuno samabele angaba yisigidi phose lengxenye 1.4 million metric tons lonyaka. Umade wethule amazwi yakhe izolo edalele parliamente ephendula umbuzo kamnumzana Prosper Mutseyami webandla leMDCT omela isigaba seMusikabanu kuleli dale. Sikhuluma nje esigabeni ezibalisa iMidlands, iMathabeleland, iMasingo kanye leManicaland. Imuli eziningi zibikwa sezilala ngendlala ngoba eziphaleni kungasela lutho. Ngomnyaka ka-2000 uMade wabhoda ilizwe ephakathi kwendizamtshina wazisa ukuthi ilizwe liza kuba lenani lenala kodwa kwaba lendlala embi kakhulu ngalowo mnyaka. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo meli webulawayo Central edalele parliamente unkosazana Dorcas Sibanda ongowebandla leMDCT ngalolu daba.
Nxa kuyukuthi ukudla kuyasilela sikhangela ihlanyelo eziningi ukuthi zishile emasimini thina bethu kubona kuqakathekile ukuthi kudiklewe ukuthi yi-national disaster uhulumende engaveleke vume ukuthi bakithi ukudla kuchile akula kudla emasimini ungaba lendlala elizweni kebe kusitsho ukuthi yena uhulumende singumlandi wakhe ukuthi akhangele ukuthi abantu ukudla bakutholile umsebenzi kahulumende ukuthi agijime akhangele izigaba zonke ngithothe izicinto zonke amakhona wonke elizwe ukuthi abantu ukudla bakutholile yini ngumlandi kahulumende wena lo ukuthi imali yohulumende yabe ithatha ngaphi uyabe semele efake umzamo yonke adinge leyo mali ekwanisa ukuthi athengele abantu elizweni ukudle kwenelisileyo ngoba ukudla ma uhulumende nika abantu ukudla kayisiyo favor ngeke sithi uhulumende ufeze lo ngokumnika ukudla hayi ukudla lilungelo lomuntu umuntu wonke lilungelo lakhe lokuthi athole ukudla athole amanzi athole indawo yokuhlala pho-ke kusitsho ukuthi kuyabe sokumele ukuthi yena uminista umale nxa evuma ukuthi yi-national disaster akulalutho emasimini kumele amekheshe ukuthi iministry yakhe iyagijima lamanye ama-ministries concerns sikhangela ama-ministries abona ngemali nemekheshe ukuthi ukudla khonokho kutholakele ebantwini ngesikhathi
manje pho nxa lina likhangele njengabantu abaku-opposition lingathini lingafaka yini amandla yenu ukuthi indaba le eyokudla ilungisiswe umnyaka usiyaphela
umsebenzi wethu ngokumela amalungelo abantu ephalamende sizabe lokho sikhuluma ephalamende ngeke bekubalekele lokho nxa kukhona siza kukhuluma ukukhuluma lakho kuphathiswa ngokuthi imessage yi-defense
unkosazana Dorcas Sibanda omela ibulawayo central edalele ephalamende ungowebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ekobulawayo kulequla labasakhulayo beZimbabwe abase South Africa abadabuka kogwambe ePlumtree asebesungule uhlelo lokuzakhela ikliniki kulindawo ngemva kokubona ubunzima obuhlangana lezakhamizi nxa zisiyadinga ukwelatshwa. Abatsha laba abenhlanganiso yeGwambe Community Development Trust bathi ngemva kokufeza ezinye inhlelo zentuthuko ezisemqoka esigabeni sabo baliqiniso lokuthi le kliniki bazayakha kusizakale abanengi. Kubika uBenedict Nhlapo.
Kulezi nsuku inkulumo ezingundabamlonyeni mayelana abantu besikhalangeni yikuthi abafundanga njalo bagangile kulandela inkulumo kamongameli Mgabe. Lokhu ke yinto ephikiswa liqula labatsha abadabuka kogwambe ePlumtree abasebenza kwele South Africa. Intshala isibumbe inhlanganiso abayibiza ngokuthi iGwambe Community Development Trust ngenhloso yokuthuthukisa indawo yakubo. Ilunga lalinhlanganiso uMnumzana Maclean Komo uthi ngemva kokuba izakhamizi zeGwambe zibambisene eminyakeni edluleyo zadonsela amagetsi eGwambe Secondary zabuya zakha lebholoho okwamanje sezicabange ukwakha ikilinika. Unkomo uthi sebeqalile ukuqoqa imali yokwakha eklinika yabo lobanje besamelele inhlelo zekhansili eza kutsho ukuthi yakhiwe kuphi.
Sahlala phansi singama-youth noma singamadoda nabomama sakubona ukuthi esigabeni sakithi ikliniki ayikho eGwambe. Sihamba i-long distance ukuze noma-ke sithole ikliniki isamba sikhona kodwa ke siyashota kakhulu. Cela le government naye isincedise kulokho esiyabe sinakho.
Izakhamizi zalumango zithi zithwala amagabha avuzayo nxa sekukhona ogulayo loba oselunywe inyoka. Izibhedlela abacina besiya kuzo yimathole isikhathini kumbe ikhansili kodwa zonke umuntu uhamba inyawo zize zingene esiswini. Isakamuzi salindawo uMnumzana Sidwell Moyo ohlala esigabeni sakohanyana uthi bawemukela ngezandla zombili umbono wokuthi kube lesibhedlela.
Yeah, it's a very big problem esinayo especially kuclinic. Sihamba about 15 kilometers from indawo esikuyo. We have to ukuthi sithathe inqola or umuntu onemoto akwazi ukumphuthumisa but it's a long process as well. So if singathola something like next to us then it's going to be an advantage to us.
Le yinto egcizelelwa ngesinye sakamuzi unkosazana Thokozani Mabele yena othi kuba lusizi kakhulu kubo mama abazithweleyo labantwana njengoba le mota zokugada usiya esibhedlela kulilihlo lentwala.
Amakliniki ayethu asekudini ukuthi athatha maybe i-5 hours ukuthi uyefika lapho nokuba nje ukuthi uthole imoto ezohamba lapho. Azikho zona imoto ngoba zisaba uhamba nasemgwaqweni yethu le ayikho ngendlela e-right. So kusuke kube nzima kakhulu ukuthi umuntu ayothola uncedo ngesikhathi esifitshane.
Unkosazana Mabele unxusa zonke izakhamizi zalindawo ezisemakhaya leziphandle kwelizwe ukuthi zincedisane lequla leGwambe Community Development Trust ekwakheni isibhedlela lesi okuyinto athi izaphucula ezempilakahle endaweni yabo.
Iklinika le izosisiza ebantwini bathole ukuphila ngesikhathi esifitshane. Umuntu noma elimele engazi ubuhlungu esikhathini eside asheshe asizakale. Sicela ukuthi sincedisaneni kakhulu singabantu siyakhelane lathi sithuthukise izigaba zethu.
Umnumzana Nkomo uthi zakhamizi zingasiza ngezinto ezifana lezitina, inhlabathi, lamanzi okuzafuneka ngesikhathi sokusakhiwa. Uthi akathandabuza ukuthi zonke izakhamizi zizabambisana ukufeza leli phupho.
Into engiyithakazelayo ukuthi abantu bakithi banomusa njalo baya-understanda. Bazama ngayo yonke indlela ukuthi bebambisane nabantu. EGwambe njengamanje sokune-secondary, sokunogesi futhi, okuyukuthi yinto enhle kakhulu leyo engiyikhuthazayo. Ku-community noma kuzakhamizi zeGwambe ukuthi uma singabambisana kanje ilizwe lakithi noma indawo yakithi ingathuthuka.
Uthi-ke njengoba kuthiwa abafundanga bazathi beqeda ukwakha isibhedlela bakhe ezinye izikolo ukuze abantwababo bakhule besaziwa njengesikhwicamfundo. Ngimele Studio 7 eJohannesburg ele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
So kuyisikhathi kuhlelo lweWoza Friday lamhlanje uJoseph Njanji uxoxa lo mculo osakhulayo uLady P yena oyingxenye yeqembu elizibiza ngokuthi iTribe Africa.
Iqembu leTribe Africa liqalwe ngabasacathulayo kwezomculo injongo yabo kuyikuba bebumbe umbuthano ozakwenza kube lula ukuba kucindezele imisebenzi yabo beyiphakulele uZulu. Laba bahlabeleli sebenelise ukhipha idlalade labo elakuqala abalethe igama elithi The Journey Volume 1.
iTribe Africa igroup yama-singers athanda different kind of music. So realize ukuthi i-first album yethu sihlabela different songs but we house music yonke.
Idlaladeleli lithiwa The Journey Volume 1 lile ngoma eziyisithupha ezigoqela esivule ngayo uhlelo ethiwa Soyidla Imali yona iculwe nguSam 1 okunguye njalo oculele ethi baxolele baba kanye leyinye ukuthiwa Take Me High. Ezinye iy'ngoma ezitholakala kuleli dlalade ngezigoqela ethiwa Siyabonga ekaLady P, ethi You Did Me Wrong ekaMiss Kelly kanye lethiwa Jamba Mafenzi eculwe ngumhlabeleli waziwa ngegama elithi Big Sean. Ochaya amachacho kuzo zonke ingoma eziyisithupha ezitholakala kudlaladeleli elithiwa The Journey Volume 1 insizwa ebizwa ngegama elithi Techno Fresh. Abanye abaphatheke kuleli dlalade ngabagoqela uJ1 kanye loTerapoy.
Sisaqalisa so sazama ukuthi sibone ukuthi omunye ukwanisa like ngaphi kwakhona. Sisebenza for i-second album Kares. Layabi kusem format yabi lamasinga artists ahlabela their own music.
Nandi iqembu leTribe Africa liphuma enkundleni yengoma ethiwa Siyabonga ekaLady P. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
siyabonga jahale zansi uhlelo Woza Friday siqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kwanele sihlobo esithandekayo livalelisayo ngontungameli Nkomo libe lempela viki elichukela.